sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi uhlelo lokukhetha abazalimela kuphuma impumela yokuthi umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa ofunwa izigaba zonke zelizwe ukuthi akhokhele leli bandla.
Ebizweni lika president umongameli kuphume ibizo elilodwa lika ukomanda wethu intshantshu uNelson Chamisa.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uletha ukungezwani elizweni ngokukhuthaza ukukhethana ngobuhlobo.
Sehlambaza abantu bonke esuke kunkomo ekulobhengula ekumzilikazi ezenza indebele. Konke lokhu kukhombisa ukuthi injongo yakhe ngeyokunciphisa i-support.
Inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bayakhonona ngokusetshenziswa kwabamabandla ozokholo ukuphatheka kwezombusazwe.
Lobu dlangudlangu lokhu kulwisana lokhu kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi ithemba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi iningi lasebekhethiwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo lokudinga amalunga edale lephalamende ele-Senate lawekhansili kanye lomkhokheli waleli bandla sebeqalisile ukuletha incwadi zabo zama-CV ukwenzela ukuthi zihlolisiswe kuqediswe isigaba se-nomination process. Obona ngenhlelo zokuqutshwa kokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyelenga utshele Studio 7 ukuthi ibandla lakhe liza kwazisa umphakathi lamuhla emhlanganweni lentathelo izindaba ngokuthi uhlelo lolu lona olungakaphuthi kuzigaba zonke zelizwe luqhubeka njani. Ibandla leli liphakathi kohlelo lwalo olutsha lapho abazancintisa abakhethwa ngumphakathi hathi ngohlelo olujwayelekileyo olwama primary elections. Umnumzana James Sithole, ilunga ledale lephalamende omela isigaba esesiqunywe kutsha ngohlelo lwe-delimitation exercise esebulawayo South, uchasisa ukwenzakala kweyakhe indawo kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngiyathaba kami ukuthi ngazise umphakathi ukuthi uhlelo lwe-nomination luhambe kuhle esigabeni sethu esebulawayo South. Ibulawayo South constituency entsha egoqela elamawadi amabili, uward 7 lo-ward 5. Okutsho ukuthi uward 7 ubeqina ubegoqela emakhokhoba kusiyacina e-Westgate, kodwa-ke uward 7 usehlanganisa lesizinda, usehlanganisa le-Chabane Extension, besokufithi uward 5 osehlanganisa i-low density area o-Bellevue, o-West Summerton, o-Samona, o-Morningside, o-Fourwinds, o-Hillside lezinye. Njalo i-nomination process leyi isenziwa nge-ward nge-ward.
Kuphume ibizo elilodwa yini ku-ward yinye ngayini kumbe abemabili emathathu?
Ebizweni lika president umongameli kuphume ibizo elilodwa lika ukomanda wethu intshantshu uNelson Chamisa. Abantu bonke emawadini omabili, ward 7, ward 5, bathe bafisa ukuthi bemelwe ke nguNelson Chamisa njengomongameli. Beso kusithi-ke kuma-councillors hayi kuphume amabizo ambalwa adlula 10. Beso kusithi-ke kuma-MPs kuphume amabizo njalo ambalwa angafika amane okuhlanganisa elandi. Amabizo lawo ukuthi i-nominating process bekungela ndlela lapho okungaye alwa khona amabizo. Kodwa ke kabudeleli khona lapho kulezinye izigaba ezintathu ezilandelayo. Isigaba esilandelayo ke ukuthi sikhangele ukuthi kusasa kuzaziswa okusegcekeni ukuthi abantu bonke ngezikhundla ezijineyo abanominithwayo ngobani kundawo zonke ezijineyo zelizwe. Leso futhi isigaba esizalandela ke isigaba se-security vetting ne-stakeholder consultation. Yizo isigaba ezizalandela. Khonapho ukuthi azabe lokhu ebhunguka. Leso futhi isigaba sokucina esilandela esinye kuzaba yisigaba ese-community consensus njengokuzwa esikwazisiwa yibukhokheli ukuthi kuzaba lapho kuzaba namabizo amabili kumbe amathathu nxa kungasasalwa ngebizo elilodwa kwi-stakeholder consultation le-security vetting kutho ukuthi kuzabuyela futhi kuyebuzwa umphakathi ukuthi lifuna ubani. Esokucina-ke nesigaba sokumemezela ukuthi ophumeleleyo obonakale enguye ongcono phakathi kwabo bonke ngubani.
Ekukhetheni amabizo la konke kuqhubeke kuhle yini? Akuzange kube le ngxaki kumbe ukuxabana?
Hayi, ngiyathokoza ukuthi ngiyazi umphakathi ukuthi thina esigabeni sethu seBulawayo South kuWard 5 lakuWard 7 hayi konke kuqhubeke kuhle ngokuthula. Njalo ngabona lezinye indawo ezakoBulawayo kuqhubeke kuhle ngokuthula. Kodwa kuthi gcekeni futhi ukuthi kube nendawo ngabona ezintathu lapho okungasahambanga kuhle. Kodwa ngiyathokoza ukuthi sibala kunje zonke indawo koBulawayo sezenzi abantu banike ithuba lokuthi bekhethe abafisa ukuthi bebamelile konke sokulungile.
Amabizo seliwaqhubele phambili.
Amabizo sehambile phambili kwasokunquzwa njalo ukuthi wonke abakhethiweyo behambise lokho okuthiwa khona ngama-CV. Njalo ngiyathokoza ukuthi iningi lalabo abanominethiweyo sebehambisile ama-CVs.
Alo-ke ngumnumzana James Sithole, ilunga ledale lephalamende obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla lesisi lithi umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uletha ukungezwani elizweni ngoku kuthaza ukukhethana ngobuhlobo. Amazwi la ayethulwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda kulandela ingxoxo esiyenze lo moyo izolo emsakazweni wonalo oStudio 7. Umoyo uthe bazaqhubeka befundisa uZulu ngokuqakatheka kokuthi isizwe sikamthwakazi sixexebuke kweleZimbabwe. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mafa.
Mahlabe Zulu, sithanda ukuxolisa ukuthi thina abesibandla le-CCC esithungamela ngubaba Advocate Chamisa asithandi ukuphoxana lokubindana lokuhozana lama-opposition political parties. Ingobe abantu bonke eZimbabweni yokukhupha iZANU-PF bebambini ngoba yiyo esibhidlize isizwe le-Noto for 43 years. Siyamangaza, siyamangala ngobaba umfowethu Mqondisi Moyo. Yena oletha inzondano phakathi kwesizwe seZimbabwe uzenza indebele uqobo ezisikele ehwahweni lamanguni uqobo. Yena eyisizukulwane sikamambo isitemo sakhe nguvumakaranda dewa bakazi wawoyamene. Kodwa ngiyamangala namhla kusekhohliwe ukuthi ukhokho wakhe yibo abaficwa ngumzilikazi lapha baba le kulokubambana umambo lomzilikazi. Yikho kwakuthiwa kudala kwakungenje kwakubusa umambo lomzilikazi. Sehlambaza abantu bonke esuke kunkomo ekulobhengula ekumzilikazi ezenza indebele. Konke lokhu kukhombisa ukuthi injongo yakhe ngeyokunciphisa isupport yama opposition wonke jikelele ngapha emidlezi emandebeleni. Ngani bo nanko yena le party yakhe kabancintisi i-presidential candidate. Uncintisa lapha lalaphayana ezama ukudunga efaka isivunguzane ebantwini besindebele ukuthi banyampe kuvota ngenxa yokuthi ufuna ukuthi izanu itshaye intambo. Kungani engancintisi ku-presidential seat njengoba esithi yena ufuna ukubusa? Engafaka amakhansela lama-MP azasebenza lobana. Angithi ukuthi futhi bazasebenza le-ZANU PF. Kumhlophe ukuthi umfowethu uthengiwe i-ZANU PF, silobufakazi ngenxa yokuthi uthatha abantwana babantu ebafucele emajeli yena ebaleke ukuthi eze khuluma labo. Namhla babotshiwe ngoba yena lokhu ebaleka, ubufakazi buvela kuyabukho. Bangazi baphile njani ezilongeza umqondisi engayanga ekhothi bayafela ejele. Uligwala ngapha uthi ufuna ukuxexebuka eZimbabwe ezimele.
Manje njengoba besithi izikhalazo zabo zikhanya zivunywa ngabantu abaningi, ikakhulu ezokuthi imisebenzi iphiwa abantu abavela phandle kwesigaba lokunye okunjalo. Lina lithi kwenziweni?
Ye, abanye bangakubona ngani kulula. Kukabili, kufuna ukuthi encengana labantu bonke, ngitsho laba esishoneni, ngitsho lesiNdebele bancenge kube le referendum. Abantu babe sebebona umbono ukuthi hayi, sifuna ukuzimela njengomthwakazi. Kodwa yena uyahlambaza, ngitsho lamaNdebele vele kapha samthemba. I-referendum leyo uzayiwina njani? Okunye phela lapho sifuna i-secession ukuhlamuka, uqeqebuke, kufanele kube le, kube lempi lemtshoko. Yena ngitsho lo mtshoko yedwa zwi gala uphongukukhumana njengedlamelu esithi abantu ngabaphume. Uthengiwe, ufuna ukuduhisa abantu besiNdebeleni. So that is an PF win. Sibona ngani into efanele siyikhulume, asibingani laye. Uyinqwala lo mzilikazi uyamthuka, uJoshua Nkomo uyamthuka, lo mzilo lo Bhengu uyamthuka. Namhla sevuma ukuthi lo Bhengu lo wavuma imingcele yeBotswana neSouth Africa. Sevuma khona kokwabhana kwamathiwa. Hathi bo, thina sithi sifuna abantu beZimbabwe babambane.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC.
Asambele madoda siyovota.
Asambele madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bayakhonona ngokusetshenziswa kwabamabandla ezokholo ukuphatheka kwezombusazwe ukuze bathole amavoti. Lokhu kuza ngesikhathi abezombusazwe bephithizela ezinkozweni besithi isikhathi sephasika ukukhanya kuyindlela nje yokudinga usekelo. Okusinenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Inkokheli zombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri, lo mseyeli kamongameli umnumzana Constantino Kuvea Chiwenga, bethekelele amabandla amakholwa ngesikhathi sePhasika lapho abakhulekelwe khona ngabavangeli babafisela impilo enhle. Bebesithi bathakazelela ikhefu lePhasika. Abanye abafundisi bayakusola lokhu besithi le indlela yokukhankasela ukhetho oluzayo oluza kwenziwa lonyaka. Umfundisi Francis Masetsa ngomunye wabasola izenzo zenkokheli yelizwe.
Bafuna ukuba ngabapostoli kumbe bafuna ukuba ngamakatholiki kumbe ngababhaptisti kumbe yini, begqoke isigqoko zethu ezingayisizo isigqoko abajayele isigqoka kumbe behambe emasentini abo.
Omunye njalo osola okwenziwa ngabezombusazwe umfundisi Twigis Moyo oyebandla le-Roman Catholic Church.
Siyaswela ukuthula kulobudlwangudlwangu obukhona, obudlwangudlwangu obuphathelane lepolitiki, okwenza ukuba loba sisiya kulolu khetho sinanzelele ukuthi lobudlwangudlwangu lokhu kulwisana, lokhu kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi ithemba.
Umfundisi Simbarashe Maringosi uthi abezokholo akumelanga bancedise abakhankasela ukhetho oluzayo.
IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni achiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ukuba lokuthula.
Umnumzana Tapiwa Nashirika wenhlanganiso eyeyu Zimbabwe Trust layo uthi bahlusha ngokwenziwa ngabezombusazwe ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
There is a legitimate moral expectation on the church to take them in uniting our people with peace, socially cohesive nation, just country. Church leaders must also use of the social power to help peaceful civic participation and harmonization of political choices.
Umnumzana Rewat Siziba ingcwethi kwezombusazwe ulombono ofanayo.
Okokuqala ukuthi kumele sibe wazi ukuthi abantu bemasonto bona bandise ukuthi bethi abalandaba lezombangazwe kumbe abayenzi into zombangazwe, bona bayenza okwesontweni, abayenza ezombangazwe kabayenze bodwa. Lokho akulunganga ngoba esontweni yikho lapho abantu abalaywa khona, yikho abantu abatshelwa khona ukuthi umuntu kumele aziphathe kanje, umuntu kumele ayenze kanje. Okuhle lokhu, okungekho right yilokhu.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikaMnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa abakade bengaphendula umakhala ekhukhwini. Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Ngqobizita Khumalo uthi akulanto embi enziwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngoba basebenza okubhekane loZulu.
Umuntu ohlonipha uNkulunkulu, umuntu onanza elungile labantu, njalo umuntu olenjongo yokuqhubekisa ilizwe leZimbabwe. Kwanto abaningi sebekubona khonokho. Abezisonto labo, iningi labo labakhangela amapostoli amaningi kanye lamachurchi ama-mainland churches, okwakhanya ukuthi amaningi abo bakhanya ukuthi bayaphikisa kakhulu, bayakhanya ukuthi bayasola uhulumende ngenye indlela. Kwesi khathi amachurchi amaningi lapha ayakhuna uba Mnangagwa sesamukelwa kuhle ngabantu, njalo etshengisa ubuntu. Kutshengisani khonokho ukuthi uMnangagwa umkhokheli wabantu? Kutshengisani khonokho ukuthi ibandla leZANU-PF selibandla labantu bonke, ibandla leZimbabwe?
uMnangagwa uChiwenga labanye abakubandla leZANU-PF bajayele ukwethekelela amakholo ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi amapholisa asezithendeni zalabo abavezwa njengabahubuluzi benotho ngumsakazo weAl Jazeera. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi izakhamizi zeChitungwiza zithi abadala amacala amabi kumele bengalengiswa kodwa baqunywe izandla. Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe lezakhamizi ikomiti yedale lePhalamende behlaziya udaba lokuthi isigwebo sokulengisa sesulwe na emthethweni welizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hayi, Studio 7, ngiyalala Studio 7. So inamba lami ngihlala ngizala ezikhulweni. Hayi, ngisemo plum kumina udube Studio 7. Hayi, siyakukholisa la ndikuzindaki
Studio 7. Studio 7 solobonandi njani ngaphohano thina siyaphila ngapha ngisunamlona. Sibonge umsebenzi lemihle engikhona mfowethu lapho khona ngokuthi indaba ku-interviewa i-CCC leZANU-PF kakhulu, kunga-interviewa abantu be-MRP. So abantu be-MRP ngobani? Kanti ngoba umqondisi nje yedwa, asazi amasekela akhona, asazi abanye abantu. Kuyakuthiwa i-CCC yayinamasi ayila ma structures na yelena I MRP asiwas na ma structures akona la masekela na na nizikhulumele asizazi azikho vele nokuba khona I TPC at least inabantu khona lapho ku MRP ngoba ukuthi ngomqondisi nje yedwa nje labanye abamlandela bengazi ukuthi ufuna ukukhuluma nje izolo namhlanje umqondisi ethi sifuna ukusifundisa imvelaphi yethu hawu siyayazi imvelaphi yethu ethi ufuna ukuqinisa thina sifuna ilizwe liqunywe uzoliqunywa thina zozisaphi singafuna ukuthi siziqunywe yabo
halala 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 selekhalalisela sitho 7 iminyaka yamathumi amabili lisakazela isizwe senu lingamaqhawe izimbovu entsha ezayo lizaqhawulwa mpela amaqhawe esizwe emsakazweni ngoba lisivumbulela indaba lisazise izinto esingazaziyo eziningi kakhulu ezenzakala elizweni siyalibongela kakhulu 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 kukalibusise bojonga bontunga nabo-blessing mavela nabo bonke angiye ndiqeda amagama enu siyalibongela kakhulu 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 unkulunkulu alibusise okhulumayo ngu-Alec Nyati
Studio 7 enjani ngiyabulisa kimi nonke baphathi bohlelo ngimamele izindaba zenu zantambama mayelana ngo-job sekhala okunye zihlobo zami kuyadanisa okwenzakala kuleli ayilizwe ngoba bathi bona ma bekhuluma o-believe gawule bexhanxatha nje ubezwa ukuthi abakwazi nento abangayikhuluma bethi bona ujob sekhala wayefuna ukubhenqula uhulumente wayefuna ukubhenqula kanjani uhulumente ujob sekhala yena wayeligweda elalimele laba ababe uma blessing ali ababembulele bona be-ZANU-PF ezinye izinto ezikhulunywayo ngabo believe gawule zifundisa abantwana babo ukukhuluma amanga ngoba kusiqiniso into yokhuluma ugawe ugawule uyakwazi kamhlophe ukuthi ilizwe lakithi imithetho ayisasebenzeli abanye abantu abangabona be-ZANU-PF sisebenzela abantu be-ZANU-PF kuphela ngoba if uma ubuka kunabantu abathembisa ochamisa ukubabulala ababoshwanga nanku namanje kule Al-Jazeera abantu bayatshontsha kuthintwa lo mongameli bayaxhanxatha uJoseph amangabo lawo abakhulumayo bebadala kangaka afundisana abantu ababo uma belaleli wayebekhuluma ngathi ngabantu abangaqedanga i-crash
Studio 7 hayi siyavuka siyabonga indaba ezimnandi enisithumelela zona hawu siyaziva impela sengathi ningahlala nisithumelela kanjalo ningakhathali hayi ubaba ugawule lapho uyabaleka la nayebuzwa kuthiwa indaba yabo-lookout masuku nabodumiso dabengwa ayifani nayale ndoda le esejele siqede 300 days isejele hayi uyabaleka ngokuvikela umbuso wakhe naye sithi yena umuntu wenecala wayengathi ufuna ukugenqula umbuso why kungaboshwanga bona ngoba nabo bakwenza same thing lokho nabegenqula umgabe bakwenza lokho begenqula umgabe kodwa-ke okwabo bahleli phezu kwabo le ndoda mpela bafuna izifele ejele vele siyayazi
uzwakele manje i-Al-Jazeera ikhulumile zindaba zonke ubuhuqulosi ubutsotsi obenziwa ngabantu ezimbabwe okay mna ngikhuluma lapha ngisemathebeleni ngamathebeleni south ehe babotshiwe abantu bezaphu abemthakazi republic abe-CCC lina bantu bezanu lithini manje belikhala lesithi CCC kwathi isaphu manje nansi manje umfokolo ovumile ake likubone manje ukuthi ibandlaleni leli eleZANU-PF livele lisayele otsotsi igcwele tsotsi ibandla leZANU-PF angithi igcwele tsotsi khathe sisele sithini manje
bafowethu sanibona lijayo Studio 7 ngilalayo ngoleSouth Africa ngingibonge lapha kuba umqondisi moyo MRT wathi ngaqhubeka efundisa ngokubaluleka ukuthi umuntu akwazi ukuzimela ipho nje engizama ukuthi ngibusha nami sengicela ukukhuza nalo ngomalowo bekhuluma lapha esithi ye abantu abangajeli ukuthi bengavotela amashona bona abanandalo ukuthi ngamashona abanabandlululo into engizamchazela yona ukuthi bazobona mhlazana kwabo bodwa ukuthi alikho ishona ezofaka ushintsho ebantwini bayo njalo ayi eZimbabwe ayikho umbuso ozobusa ngaphandle kwezandla noma bengavota noma bengekho
kule party le la FCC zayo itripusile. Siyazi ukuthi vele from beyikhanda kwi-MDC behlukene kwabajaminjani. Yebo, lokho siyakubona. Sesela-ke nalo khona lo bathi ngijamisa wakhona lona ngaye-ke ngoba kahle kahle angizele ngiye lapho esiqotshazendawo indaba zabo ngoba thina singabe emathebele indaba yabo yokuthi noma kuvuleke imisebenzi sebethatha abantu bale bekudembe sokuyibona sebesebenza kithi thina abaningazi bendaba around lapho singasebenza basifakela abantu bakibo leyo nto asiyifuni asiyifuni impela.
Alawu-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden oyethe uzakwazisa ukuthi uzancintisana kukhetho oluzayo izolo uveze ukuba mpela uzancintisa kodwa wengezelela esithi uzathi esebika emphakathini ngokuya kwesikhathi. UBiden utshele intatheli izindaba yephephandaba le-Today ukuthi ukuncintisa uzancintisa kodwa ingikhona ezakwethula umkhosi wokuphawula umkhankaso wakhe. Lokhu sokubangele ukuthi uZulu abheke abangamisana loBiden njengoba owayengumongameli uMnumzana Donald Trump elendubo ezingabangela ukuthi engazancintisa kukhetho oluzayo. Omunye wabathi bazancintisa ngowayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Mike Pence. Ukuhlaziya amathuba kaPence sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Busani Ntini.
Yebo, siyadeka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence owayengu-vice president ka-Trump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo Trump. Uyakwazi ukuthi uTrump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sivuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So Pence waba ku-position e-compromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi, obengakhulumi konke okubi ngo-Trump. Kodwa simbonile recently usephuma sibili usechothoza u-Trump ngokwenzakala mhla ka-January 6. So lokhu sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile ku-Trump. Ngombono wami mbonakani kuma-Republican primaries, ama-Republican ngayefuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane loBiden kumbe le-candidate yama-Democrat.
Yena uPence ubone ngaba lamathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
Umuntu onjengoPence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbona ngani ule chance xa ukuthi ama-Republican esedlulile ku-Trump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi asefaka u-Trump ku-review mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha edolobheni le-New York kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla lesi lithi kuhlelo lokukhetha abazali mela kuphuma impumela yokuthi umkhokheli webandla uMnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa ofunwa izigaba zonke zelizwe ukuthi ancintise kukhetho oluzayo. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MRP, uMnumzana Mqondisi Moyo, uletha ukungezwani elizweni ngokukhuthaza ukukhethana ngobuhlobo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-half past seven.